Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Siyalambulela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngesonto mhla ka 4 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bazwa amakungakunga ukuthi mina ngiyibhizi ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi ku-Saturday Summit ukuthi beyitshengisela ungamukeli ukukhokhelwa ngamnangabo.
Ummeli wewangeCentral edalele ePhalamende uMnumzana Daniel Molokele noCouncillor Ellen Zulu wewange abangamalunga ebandla le-CCC bamenywe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisiswe kabanzi ngokuqoqa okutshengisela.
Sifuna ukuthi balokuze amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi ngenxa yokuthi iyabopha abantu. Umntana akuqhabuye aphambi kwayo kwanti kula bantu amidiyele singekele kumthaya ngenxa yokuthi kula bantu.
Kodwa uhulumende lamanye amalunga ebandla le-ZANU-PF bathi amalungiselelo okuqoqa umhlangano we-SADC aqhubeka kuhle elizweni njalo akwephulwa ilungelo loluntu. Siza kuzwa impumela yemidlalo yalamuhla njalo sixoxa loNobuhle Majika owayedlalela iqembu lama-Mighty Warriors emdlalweni wenguqu yena othi usedlulisela ulwazi lwakhe phambili. Zonke lezi ndaba lezinye sizazizwa kuwona lo umsakazo. Umeli wewangeCentral edalele ePhalamende uMnumzana Daniel Molokele loCouncillor Ellen Zulu wewange abangamalunga ebandla le-CCC bamenyiwe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisisiwe ngokuthi bengabe beqoqa ukutshengisela na eHarare kusalungiselelwa umhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Ababili laba babikwa bekhululwe lamhla kodwa baziswa ukuthi bengabizwa loba nini kungatholakala ubufakazi bokuthi kukhona abaqoqa ukukwenza. Abanye babo abambalwa bamenywe izolo ngamapholisa iwanke njalo omunye ubikwa ubelokhu evalelwe esitokisini. Lokho kwenzakala abamabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu besithi bayabotshwa mahlayana kwezigabeni zonke zelizwe kulungiselelwa umhlangano we-SADC njalo abanye lokhu bevalelwe. Ukuze sizwe okwenzakeleyo sixoxe loMnumzana Molokele.
Kuliqiniso ukuthi namhla ngicelwe amapholisa ewake i-CID Law and Order Section bebelabanye be-President's Office. Ngihambile khona le ndegqwetha elimphelekezekileyo khonale basuka khonale bathi bazwa amakungakunga ukuthi mina ngiyibhizi ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi ku-Saturday Summit ukuthi beyitshengisela ungamukeli ukukhokhelwa ngamnangagwa lapha eZimbabwe. So mna ngisengibajoda angazi ukuthi bakhuluma ngani ma befisa ukuthi nibatshengise ubufakazi babanjengise. So batho kwamanje asikakwazi ukuthi uhamba njani kodwa siyakhuthaza ukuthi ma ufuna ukutshengisela ulelungelo lokucela imvumo ngithi emapholiseni sokusekela kodwa ungayenza ungela amapholisa awutshithi sokubopha.
Siyabona ukuthi ubulo councilor wakhona ngapho ewange bebelicabangela ntonye yini lo babili?
Kukhanya kulabantu abanye bephatha babanika amabizo ngoba izolo babopha omunye okuthiwa ngu-Province Mkhululelo esitokisini omunye futhi okuthiwa ngu-Brian Nyoni bamthathela ifoni khona bembisele namhla ifoni and then lalo ukhansila umazulu layo babili bambizile. So kutsho ukuthi kulabanye abantu abasebenza kathi ngoba banika amabizo ukuthi laba abantu yinomelele babuze kunabo. Ngigcine kulo Province yesitokisini angazi umbeisophume ngoba igqota belisele khonale ngoba ngomthetho amapholisa avumela ukugcina umuntu for 48 hours ma befuna ukumbuzisa ngodaba.
Igqwetha lenu ngubani?
Kuphanga uLinda Mthombe usebenza kwaBonkala but ucele iZimbabwe Doors for Human Rights.
Libone ngani bekuyikubuzwa nje kuphela lokhu kumbe kulokuhlukunyezwa thile?
Indaba yakhona angiyiboni isebenzeka kuhle ngoba amapolisa amele alandele abantu abangamatsotsi kumbe amasela kumbe abayisigebenga. Thina esikuwezombusazwe kumele basitshiyise izindawo zombusazwe. So sokhaya ngathi bona amapolisa asebenza umsebenzi wombusazwe ukuthi ni ma abantu befuna ukwenza into zombusazwe amapolisa sebengathi bantu hlango labo abahlangothi labo sebengathi labo ngabanye abembusazwe. So abafocus on ilwenga order kulokuthini baphongulandelela amakuwa ezepolitics.
So luphelile du yini lolu daba ukuthi seliqedelane lawo amapolisa?
Bathe basakhangelisisa udaba lakhona ngoba lomnye ufakazi bazasicela ukuthi sibuye futhi okwamanje sebesikhululile.
Lo umnumzana Daniel Molokele umeli weWange Central edalele Parliamente esixolelayo ekhona le eWange. Kusenjalo uhulumende uthi amalungiselelo okuqoqa umhlangano weSADC aqhubeka kuhle elizweni kodwa abathengisa izitaladini bakhala ngokuxotshwa endaweni abathengisela kuzo. Umnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla leZANU PF kodwa okhuluma ezimele uthi ngempela ilizwe lilungele ukuqhuba lomhlangano weSADC njalo akula kuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo.
Mina ngisela upane ngikhuluma kunjenjenjela upane sihambe sayezakuwa eVictoria Home azange sizwe isehlakalo esinjengasaleyo. Siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le mhlangano emikhulu njengakanaleyo abantu bona abantu balelwe amalungu abantu yibo futhi abafaka abantu ezingozini bebatshele beceleni ukuthi bayayenza into ezingayisiyo ukwenzela ukuthi eleZimbabwe libonakale njengelizwe lokuphela. Kodwa bona yibo abaye betshotshozela abanye abantwana babantu abaphume bona njengabantu abalelwe amalungu abantu kube yibo abahamba bebe phambili bebe kupokanti.
Sikhuluma nje bakhona abe-CCC abedlula i-75 labanye abalwela ilungelo loluntu abasesitokisini.
EZimbabwe laba siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le program enjalo abantu bayabuzwa kuleza kuthiwa bayatingisele. So nxa kuzaba njalo i-government akumelanga ukuthi yekephise umthetho ngenxa yokuthi kuzaba labantu bendlini ababuyayo. Akumelanga ukuthi babopha abantu ngenxa yokuthi babuya abantwini. Umthetho usale ngumthetho. Umuntu engaze aone ngqondo esingaki kumele abuzwe. So ungayenza into engayisiyo ngaleso sikhathi oyenze ngaso kumele ubuzwe. Nxa umthetho kumele uwale ukuze bayakuhamba beyesule ekhoti hayi ukuthi kurong abakwenzeyo. Bafuna ukuthi balokuze babo amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi ngazi ukuthi iyabopha abantu umntana akuqhabuya phambi kwabo kanti kula bantu amibhiyeve singekele kumhlaya ngenxa yokuthi kula bantu.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla leZANU PF oyililunga lephalamende kodwa okhuluma ezimele sixoxelayo eselupane. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuxwayisa abantu ukuthi baziphathe kuhle phambilini kwalomhlangano njalo bengayangisi ilizwe okwagcizelelwa lugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni kodwa abanye bathi lokhu yikwethusela abantu. Uhulumende weNigeria lamhla uthe kufanele kuphele ukujengisela kwabantu balelo lizwe abathi basola ukuwa komnotho welizwe ngoba ukubhikitsha lokhu sokulodlakela phakathi njalo uthi ngabezombusazwe asebekukhokhela. Ukujengisela lokhu kuqalise ngolwesine olwedluleyo njalo sokugqekezwe izitolo kwabhidlizwa lempahla kwathi abezomvikela labo batshaya abantu kwabulawa abayisitshiyagalolunye kutsho abezindaba abe-AP. Amapholisa enyakatho yengilandi e-Rotentam abelokhu ephakathi kwemizamo yokwenqabela abalobandlululo kulelo lizwe abakade befuna ukungena ehoteleni elalabo abavela kwamanye amazwe abadinga ubuphepheli. Lokhu kulandela ukubulawa kwamantombazana amathathu akwaziweyo ngomunye okuza ngeviki edluleyo kwalimala abanye okuhle kwadala okungahlaliseki kulelo lizwe kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Lamukela kusigaba sabatsha Igama lami ngudaba kangcobe. Namhla sixoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo unkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonile ukuthi asiza kakhulu indaba yokuthi ama networks, network building, aqakathekile sibili empilweni, ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi nguwe wedwa oyenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo, and then bese kubuya uhlelo olufana nalolu oluletha lapha, and then you realize ukuthi you are a whole network of ama young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo, the exchange ama ideas, kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha, yiziphi ezinzinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela okufundilela?
Kuningi kakhulu. Ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo yikuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader, nxa ungumuntu ofuna ukulida in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi umaximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulolu hlelo unkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kuhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana, abazame labo uku-applya bengayesabeli khatshana. Xa befuna ukuncediswa sikhona, sibaningi abantu esesandlula kwi-program le, ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani, belungiselele ukubuzwa imibuzo yangikhona elandelayo. And nokuthi bengesabi, actually yiyo main takeaway yami ukuthi bengesabeli khatshana, bengabone ngani hayi mina ngikho good enough, bangcono kuyale bezamele.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo ukuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi okuyenza?
Kakhulu, kakhulu. Mina ngilama business ami, but okunye futhi engikwenzayo ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo, ikakhulu e-university, and then kwezinye isikhathi labantwana base-high school, and kulezinto eziningi engizifundileyo, even lama-opportunities, even ukuthi bezofunda ngapha, konke khonokho ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa, ngiyebatshela lami engikufundileyo. And futhi la kuma-business lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa ngimangela ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu, ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngivele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa, but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu, and lo kudla kwakhona akujayele.
So veli sidlani manje i-6 le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokhu? Hhayi kuyali,
hhayi ngizipheyele i-beans zami, le-rice, into engizijayeleyo. Kodwa bengisithi ngingahamba ngiyathenga, ngithenga izinto engizaziyo. Ngakuyi-drinki ngithenga i-Sprite, ngawuhela ama-chips, into engizaziyo. Ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye i-restaurant sathenga ukudla, ngayehlule ukudla, ngabhatala bani, ngayehlule ukudla ukudla engakuthengayo, ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakhonektha lomunye umuntu othiwa ngu-Martin Jones, ule studio e-Austin eshoot ama-film, and yaba yi-experience enhle kakhulu, ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo. Wanginika i-tour ye-studio lapho wakushutwa khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kusethi yona leyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, onkosazana Chiedza Mlingwa lo Victoria Gazi lo mnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kaNube.
Siyabonga Thabo Khaya. Okwamanje ngesiso ke uGibbs Dube.
Sigcina amasiko
wethu.
Kuzamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa lapha ngolo othi uyinkosi uMunu Motapa. Usefuna ukuthi ahambe labanye bakhe bayedodela endlele lezi ndawo ezingani ziligugu esintwini. Abantu babangwenya sawamukela uhlelo babo.
Sibingelela kwabudube kubalaleli bethu bonke, siphinde sibingelela kubafakazi bethu esibathandayo.
Ye, nanti udaba lapha Ngwenya, ungathi ngakhona.
Kwabudube silizwile udaba lobaba obizwa kuthiwa ngomunye Motapa, angazi bathi nguTimothy bani, okuthiwa usevunyelwe iqembu elibusayo uxolo ukuthi makabuye ngapha emathubelelendi azokwenza lokho kuthiwa ngesilungu ama-rituals, okusho ukuthi ezofeza izinto zemikhuba ababiza ngokuthi kuyikuqhuba isintu endaweni yakwelakithi enjalo nje ebizwa kuthiwa iy'nkosi. Kanti sizakhumbula labalaleli bazakhumbula ukuthi thina sike sazama ngapha kwela madubeleni ukuthi sibuyisele ubukhosi obabuvele bukhona. Uhulumende wathina akanayo indawo lapho umthethosisekelo okuhombayo ukuthi kulenkosi. Manje siyamangala uhulumende uchatha ngomunye nxa uminister esithi yena akazani nodaba lukamunu Motapa ekubeni iqembu elibusayo kuyilona futhi elithi makeze ngapha. Lokho kusishiya sicabanga ukuthi mhlawumbe kulobugqili obudlalwayo ngoba kwenzeka lokhu ngesikhathi lapha sibona umongameli ezisondeza ezinduneni zakithi ethi yena uzozama ukuthi kuzane ukuthi kulungiswe udaba lolu olumbhuqazwe lo okuthiwa igugu rawundi. Bese sibona naye umunu Motapa etuyeza lapha.
Kulokhu-ke ukuthi umunu Motapa uyabuya ezeyenza imikhuba khonapha emandebeleni, kambe ungathi liza kuphatha njani amafutshane kakhulu?
Khona akwemukeleki kodwa phela namandla abo basengakwenza kodwa akwemukeleki ngempela. Mina ngingasho ngithi bakithi siyisizwe asisukumeleni simele amalungelo wethu, ngoba ngicabanga ukuthi nawo umthetho wezwe uyikhona lapho thona isizwe nesizwe sinalo ilungelo lokuthi sivikele amasiko aso. Ngokunjalo lathi sinekolelo ukuthi indaba kababa umunu Motapa leyi ayibona ngathi ingenela endaweni engeyona yayo, ngoba nxa sikhumbula inkosi uMzilikazi nxa ifika lapha kayifikelanga kumunu Motapa, yafikela kumambo esazi ukuthi umunu Motapa nomambo bake baba nobumbano kwezokulwa, kodwa omunye sendaweni yakho omunye sendaweni yakho. Manje siyamangala zenezi izindawo lapha okwafika inkosi yakithi yaba lokudlelwana lamakhosi ewathola laphana njengomambo ekutheni kusetshenzwe even yezinto ezithinta isintu, ngoba kuthiwa kunezinkomo ezayiswa laphana enjelele inkosi izama ukuthi khunge amadlozi namadlozi esizokuthiwa ayemukela kakhulu laphana. Manje namhlanje siyamangala nxa laba bantu sebefika lapha bezogxambukela, kutsho khona ngempela ukuthi baqonde khona ukubulala usiko lwethu.
Ye, nxa umuntu engabulala usiko lwakho kuyaba kusitshoni?
Lokho kusho ukuthi ubulala wena uqobo lwakho, ngoba phela asikho isizwe esiba isizwe singenamasiko. Isizwe nesizwe siyisizwe ngamasiko.
Manje bazavimba bethina abantu njengoba sikukhangele nje kuyeza phela.
Sicela kubaholi bethu ikakhulu labo abomdaba izinduna ukuthi bakunanzelele khona lokho ukuthi yebo kambe siyakwazi ukuthi ngokomthetho okhona baboshwe izandla nezinyawo, kodwa isikhathi sokuthi labo basukume balwele okungokwabo, ngoba lokhu ngempela siyakubona ukuthi nxa kungazange kuqatshelwe ekugcineni kuzogqibelela kungabe kusaziwa ukuthi kwakulesizwe esizwe samahlaba ezulu esifana lathi. Sibona ngempela kuqondwe khona ukuthi sibulawa uqedo ngazo. Ngakho-ke siyacela ukuthi abaholi bonke even bona ababa kuhulumende noma abasebandleni elibusayo kumele bazi ukuthi bakhona phana ngoba besiyamela thina, besiyamela nesizwe sakithi ukuthi singabhubhi. Manje nxa kusenzeka kanje siyabona ukuthi isizwe sizaphela ngempela abantu bebuka.
Yelo-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu ungadiwa kusasa.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
sihlangana kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Ngizamfuna sikhangele inhloko yendaba yokuba nxa silo Jesu akudingakali ukuba simengeze ngokunye kumbe sizame ukungezelela ngezinye izinto. Ngizafuna sibale kwabaseKolose ichapter eyokuqala iverse 17 sisehla siyaphansi. Ithi yona ingaphambi kwakho konke lezinto zonke zimi ngayo. Yona inhloko yomzimba olibandla, iyikuqala izibulo kwabafileyo ukuze yona ibe ngeyokuqala ezintweni zonke. Ngoba kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuba ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhlale kiyo, lokuba ngayo abuyisane lezinto zonke ezisemhlabeni loba ezisezulwini, enze ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Lapho uPawulu ukhuluma labaseKolose ekhuluma ngaye uJesu Kristu, yalandzelela ukuba kathesi inkolo yesiKristu sokugcwele inkolo eziningi emaceleni ezengeza kumbe ezibona ngani ukuza kuNkulunkulu ngoJesu, njalo lokuba ukusebenzisa igama likaJesu kuphela kungani akwenelanga. Siyabona abantu sebefuna ukwengeza izinto eziningi emaceleni ezinye ezingancedi lutho. Manje lapho uPawulu ukhuluma labaseKolose yabaqonqosela into eqakathekileyo, njalo simbona ekhuluma labaseGalashi ebabuza ukuba kambeli lo engubani. KwabaseGalashians chapter 3, uba kambe njengoba ziqalise ngoKristu emoyeni selifuna ukwengeza ngezinye izinto ngemithethotheto eminingi ehlukeneyo. IsiKristu nguKristu, isiKristu yikulandela uJesu kuphela uqobo lwakhe. Siyananzela lapho uPawulu yakhuluma ukuba uNkulunkulu wakwenza ukuba ngaye uKristu yonke into yakhe iphelele kuye. Ngaye uKristu wabuyisela wonke umuntu kuye. Ngaye uKristu waphelelisa yonke into lapha emhlabeni lasezulwini. Njalo ukubuyiselwa kwethu njengabantu kuNkulunkulu nguye uKristu, akulokunye. Ngakho impilo yethu nxa sesiphila isiKristu lesi, siphila ngaye uKristu lelizwi lakhe. Akudingakali ukuthi sengeze ezinye izinto emaceleni esibona ngani zingancedisa uKristu, ngoba yonke into iphelele kuyiKristu. Kadinga uncediswa ngolunye ulutho. Awusoze uthole lutho kuKristu ngala budlelwane lakhe. Oba lobudlelwane loKristu uzwisise ukuba uKristu uphelele. Igama likaJesu yilo eliligama ngaphezu kwazo zonke izinto. Wonke amandla asemhlabeni asezulwini aphiwa uKristu. Njalo uKristu wathi yena elenge esiphambanweni wathi sokuphelile. Lelalibale lithi sokuphelile wayesithi yena sembhadale ngaqeda yonke into. Ngakho izono zakho nxa uze kuKristu uyenelisa ukuzethula, asuse yonke imithwalo olayo. Yena uKristu akususwa libandla, akususwa ngumfundisi, akususwa kumbe kuthiwa ngubani omkhulu, ususwa nguKristu kuphela. Le ngilosi azisondeli khonapho, nguKristu kuphela. IkuYohane wathi kusambulelo wakhala ebona kunamabhuku okumele avule, kwathiwa nakufumana muntu ezulwini, akufumana muntu emhlabeni ongavula lawo mabhuku ngaphandle kwewundlu likaNkulunkulu kuphela, ngaphandle kwakhe uKristu. Nguye owayefanele. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi nguye kuphela owazinikela impilo yakhe esiphambanweni, wasigeza ngegazi lakhe. Akula gazi elinye njalo elingasindisa ngaphandle kwegazi likaKristu. Ngakho akudingakali ukuthi umbubele emhlatshelo, umbubele ezinye izinto emaceleni. Akudingakali. Igama likaKristu lelizwi lakhe liyanele. Akudingakali ukuthi welengeze ngolunye ulutho. Sasithandazeni. Baba, igama likaJesu siyathandaza ukuba namhlanje amehlo ethu abe kuKristu ongumqali ophelisa ukholo lwethu. Siyabonga njalo ukuba uKristu lilizwi, ungulizwi owayevele khona ekuqaleni ozaba khona kuze kube naphakathi. Ngakho siyathandazela abalaleli bethu bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi ukuba uJesu abe mqoka, uJesu abe yinkosi empilweni zabo. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Wezemidlalo intathele izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League.
Iqembu le-Islanders liphakamile ahlala endaweni yesine enganaleni yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha ngemva kokunqoba elikwenzele iChegutu Pirates nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBaobab namhla emini. Abahlohlele iqembu leBhosa ngunqobile Ndlovu kanye lo-Ashford Fire. Umdlalo obuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs kanye lele-Dynamos uphele zingujikilobhanqa 1-1 enkundleni eBaobab Field. Ngasesakubha iqembu leBikita Minerals libe ngujikilobhanqa 0-0 lele-Arinel. Iqembu leCapes United litshayele FC Platinum namnye wanganyanga seRufaro. Njalo William Manondo nguye ohlohlileyo wakhuphula inani lamagoli asewatshayelwe onyaka afika kutshumeli lodwa. Umdlalo obusenkundleni yeBata phakathi kweTel 1 leWange ufike emaphethelweni izindala zombili kungela qembu elenelisiwe ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga leyo mpumela yemidlalo. Kusenjalo uNobuhle Majika owayedlalela iqembu labesifazana elimela ilizwe elama-Mighty Warriors emdlalweni wenguqu uthi usedlulisela kwabasakhulayo ulwazi lwakhe. Intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umajika udlalele iqembu elimela ilizwe leMighty Warriors okweminyaka edlula elitshumi njalo obeyingxenye yabadlali abaphatheke kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwe kweleBrazil ngo-2016. Wekele ukudlala kuqembu lesizwe ngomnyaka ka-2018 njalo usele minyaka embalwa eqale ukuqeqetsha kodwa uthi kayekelanga ukudlala.
Nga-retire kwa national team but in terms of ukuthi kuclub anga-retire lokhu engisadlala ngoba kumnandi ukubafundisa nawo phakathi e-ground and bebona ukuthi umuntu lo naye impilo yakhe ukuyiphila impilo yakhe. In terms of coaching, nithe bantu nabangabafazi asukumeleni phezulu ngoba kwakathethi ukhotha abangabafazi balutshwane. So asizameni ukuthi singayisabini ukuya kuma-courses, asizameni siyafunda kuma-courses, sitholeni even amaklabhu enala amancane yikho esisuka khona sifunda khona.
UMajika uqeqetsha iqembu leMpophoma Sports Academy elamankazana elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Women's Soccer League.
2021 sithe sikhathi sekhona ukuthi sibe serious ne-team, sesibona sivele kuBulawayo Chiefs, sabuya ngapha iBulawayo Chiefs siswele sponsor sokuthi sponsor amankazana. Sakwanisa ukuthi sibuye ngapha sinike sithume abantu abangamankazana behamba nje neganga kube khona abantu abangakhona ukubasiza. And ngiyephi because of ukuthi lo muntu engisebenzisana naye uJames Rugwebero ngimthatha njengoba bami nguyongisusile emgwaqweni ngaphenduka kusport ngoba ngangasekho entweni zebhola zethu.
UMajika ngudade wabo wabadlali abadlali kwisigaba sePremier Soccer League abathi uMoses yena wadlalela amaqembu abalisayele Quellerton, iTriple B, iBulawayo Chiefs kanye leBantu Rovers kanye loGeorge Majika wadlalela iqembu leChicken Inn ukuqale ukudlala ibhola edlala elabafo wabo labangane babo.
Ikhere yami isemgaba kwebhola ngikabe ngisasemncane. But that time they didn't go serious in terms of his sports. And most primary, you know, I went to another man because I'm living a kind of a food. Many for who's in charge of the kind of serious citizens for him. I think 2002, I'm the youngest player. That's when I came back and see a Scotland. Ngathola kana njalo emgwaqweni, ngithola kana njalo emgwaqweni. Then baba lo munye umuntu naye wathabadi wambona njalo ngayo ngabafana bese phonga ukuthi kimi yafuna ukudlala for right side yes. Wabe sithi kule team okumele ukuze idlalela iseMpumalanga.
Ngaphandle kokudlalela iqembu lesizwe uMajika udlalele amaqembu abalisayele Inline Academy kanye lele Midland State University. Usele minyaka engamachumi amathathu lantathu yokuzalwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukaniki esikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli weWange Central edalele ePhalamende umnumzana Daniel Molokele lo Councillor Ellen Zulu weWange abangamalunga ebandla le-CCC bamenywe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisiswe ngokuthi bengabe beqoqa ukutshengisela na eHarare kusalungiselelwa umhlangano weSADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Kodwa uhulumende lamanye amalunga ebandla leZANU-PF bathi amalungiselelo omhlangano weSADC aqhubeka kuhle. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni kusasa ukuthi labo abangenelisanga ukuthola uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjeni kukheli ethi www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.